yephela into ekhona isikhathi sokhetho sichathiswa isisekelo sombuso. Yikho yena umzamo Mnangagwa wathi ethatha isikhundla ngomnyaka odlulileyo, wathi yena uzaqinisa ukuthi ukhetho lwenzakale ngesikhathi lethu esikhulunywa isisekelo sombuso. Ya, kulungile kunjalo, kodwa abaphikisayo babevele besithi bona, abanye bakhona besithi nxa inguquko emthethweni okuhambelana nalo khetho ingekho awufanelanga ube lo khetho. So mbona ngathi mina kule ndawo ezimbili ezingakhulunywa inkonokhonokho ukuthi bakukhuluma kodwa awasavumelani.
Ye, manje nxa sikhangele okwenzakalayo ebandleni kakhulu ukubana umongameli we-MDCT uMnumzana Tsvangirai kezwa kuhle njalo sokusiba lesicelo esinje, kungakutshengisa ukuthi ufuna ukuthi kube njani?
Hayi, phela yikho phela izikhwicamfundo abazaziyo abazinye indaba zembuso belizwe lesithi kusobala ukuthi nxa yena uMnumzana Tsvangirai ebona kungathi kunzima ukuthi abe esesikhundleni sakhona ingcono anikeze abanye, kodwa nje abanye bavele bathi bona kufanele ukuthi yena uMnumzana Mnangagwa wathembisa ukuthi kuzakuba le nguquko emithetho eqondane lo khetho. So ukuthi ukhetho lwendlulisele phambili, ye engxenye abantu bengathi khona kuyabe kuqondane lokuthi imithetho yakhona yayakuhlula, kodwa mbona njengombono wami ukuthi mina nxa ubona kuzima uMnumzana Tsvangirai akulacala kakhulumele National Council yakhe athi yena hayi ukhetho kaluye phambili ngoba kulezinto eziqondane lombuso yenguquko yomnotho welizwe ezihambelana lo khetho. Bangaze bafaka ukhetho lwakho naphambili ngenxa yobuvila bokuthula imithetho kumbe ngenxa yokuthi bathi khona uMnumzana Tsvangirai kaqale angathi umbumo wakhe uma kuhle. Ngiyabona baye bephambanisile, kakuguqulwe imithetho ukhetho lube khona abantu bezimbabwe baye phambili ngempilo zabo.